balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impila kahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho ofakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo. Nxa bengasuthiseki ngendawo abahlala kiyo, kufanele ukuthi behambe imthethwandaba. Umthethwandaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe bezamapholisa sisekelwa isisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende ubengathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini, nxa bengalitholi ihotela eyathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalele. Then okwesibili, ngomthetho awula muntu ongaliswa kubana abuyele eyekibo. Nxa lezi kuyizizalwane zeZimbabwe, zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya.
Sesikhangela ilizwe elingakwenelisa, ngabe abantu laba bahlaliswa ngapi? Kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngapi kuqathaniswa lalabo abavela emazweni aphetsheya?
Inkinga ukuthi silabaphathi abangelazwelo labantu. Kwamanye amazwe, I think umhlaba wonke jikelele, sibonile kule mthetho ephaswe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo, yikho ukuquarantena khona abantu. Inkinga ukuthi kwelakithi ngabantu nje abangenanhliziyo, ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafaka endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona. Kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera, diphtheria, le minye imikhuhlane nje thuthwa i-waterborne disease. Ukubandlulula futhi abantu ngokudla bavela kwele England anye bavela kwele Botswana asonto evunyelwe emthethweni. Isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho. Kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga, ungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga. Kodwa lo lalo kwelamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethwandaba uyedeclare ukubana izinzo zikahulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso lelizwe leZimbabwe.